Kande angeke ngisho ukuthi isinqumo sokuvulelwa kwezethekeleli sithethwe ngesikhathi esifaneleyo kumbe esingafanelanga. Ngani ngisitsho njalo? Mbona ingqondo ekhona lapha kumbe umqondo okhona okahulumende ngokuthi asiqaleni ngedomestic tourism. Nxa sikhangela inani labantu ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19 through local transmission lincane kulabantu ababanjwe ngulo mkhuhlane bevela phandle kwelizwe. So asiqaleni ngedomestic tourism siboneke ukuthi iza sifikisa ngaphi njalo siyabe sinanzelela izinqumo zonke esiziphiwa yi-World Health Organization.
Wona umumo unjani khona ngapho edolobheni le-Victoria Falls njengoba sisazi ukuthi iningi lisebenza emahoteleni wona kade engasela abethekelelayo. Ungasitshela ukuthi umumo unjani?
Nxa sikhangela kwamanye amazwe ikakhulu iSouth Africa bese sisizwa kuthiwa bebejonge ukuvula ama-border abo mhlaka 15 kuyonalinyanga. Kodwa-ke engxenye ngenxa yokukhwela kwama-cases of abantu ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID kwele South Africa, engxenye kuzafosa i-government yabo ukuthi yenze rethink ukuvula ama-borders. Thina njengeZimbabwe mbona si-right ukuthi sivulele i-domestic tourism kusitsho ukuthi sivulela nje abantu abayabe selizweni, kungavulwanga ama-border ukuthi abantu becaphe bevela kwamanye amazwe bezosivakashela. Uhlupho esiba lalo kakhulu kande njengeZimbabwe, ilizwe elibuswa ngabantu abangela idea ngokuthi ilizwe libuswa njani, yikuthi kathesi nxa ungakhangela akula fuel. So abantu even belesifiso sokuthi bafuna ukuvakashela indawo zokuthi bezilibazisa, abasoze bekwanise ukutravela ngenxa yokuswelakala kwamafutha ezimoto. So isifiso singaba khona kodwa indleko zokuthi abantu bavakashele indawo abazifisayo ngobuningi babo kuvinjwa yikuthi umkhonomo wethu ufile ulele phansi vele.
Zona izethekeleli ezivela elizweni libona zizabuya ngobuningi na nxa sikhangela ukubana indizamtshina eziningi azikaqalisi ukuphapha zingena elizweni?
Isimo sibi kande, isimo sibi kakhulu ibhejulitsheyile. I-Victoria Falls isinje ngendawo leyana okuthiwa ngesiNgisi yi-ghost town. Njengoba utshilo ukuthi iningi labantu abahlala kwele Victoria Falls bebesebenza emahoteleni lakuma-companies that are involved in tourism. So ngenxa yokuvalwa kwe-tourism kungasela lutho, indawo yethu nje abantu badubeke kakhulu, basebunzimeni.